Ngibona i-approval rating leyi eka mnumzana Biden is consistent lokuhamba kwembusazo walapha eAmerica. Sibona ukuthi akusela i-unpredictability eyayikhona kulo Trump ukuthi sasingakwazi ukuthi vele ama-programs e-United States asuka ngapi esiya ngapi. Sibona nge-COVID, singaqalisa nge-COVID reaction abayenzileyo kathesi. Sibona ukuthi kulabantu amadokotela, labantu ama-scientist akwazi ngalezo ndaba. So sesibona ukuthi i-COVID vaccinations sezifika close to 60 to 70 million. UTrump ngesikhathi sonke akade khona waku-vaccinate abantu 3 million kuphela. Into ezihambayo kathesi sibona nge-immigration wakhuluma ngakho le COVID bill le yokuncedisa abantu abaningi kade bengasebenzi ngesikhathi lezi eze-2020. Sibona uBiden chuchisa i-Democratic Party ukuthi layo incedisa abantu masinya. So sesibona ukuthi uPresident Biden is a man of his word. Wakhuluma during election ukuthi uzanika abantu i-stimulus esikwanisele ukuthi sibe yi-2000 and kathesi sokuvotelwe ku-House kwapasa on Democratic lines, party lines kuphela, but yiko abakupromisayo, abakuthembisayo. And sesibona futhi ukuthi amazwe wonke ngantwasokule peace ngoba sebekwazi ukuthi kulomuntu osesikhundleni lesi esomongameli welizwe elinjengeAmerica eli make sure ukuthi amazwe wonke jikelele they are kind of adhering to the statutes and conventional wisdom as a United Nations.
Yebo, uphenyo lolu luthi wenza kuhle uBiden, kodwa sibone kuthange uTrump emcothoza esithi usebulele yonke into, usebulele lelizwe. Ungathini ngalokho?
UPresident Trump wayekhona lo vele wayengela plan. Mina mbona ngathiwa okunqoba kwakuyenza laphana kuHillary Clinton waba lelaki, wayengacabangela ukuthi laye ozangena khonapha e-White House. So lapha chuchise esithi uPresident Biden sevulela isigebenga lani, hayi la ngamanga, ngoba siyakwazi ukuthi i-Mexico or ama-Southern American states, they provide labor in the agricultural industry, in the building industry lapha eAmerica. So hayi lokho okwenzwa ngumnumzana Biden okwakathesa, hayi sithi kukhanya ngathiwa kule nto ebonakalayo okwakathesa.